Inengi lithi impilo ilokhu iqhubeka isiba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla okungelamkhawulo kanye lokuswelakala kwemali emabhanga yokusebenzisa. Inengi labantu livele alisebenzi ngenxa yokubhidlika komnotho welizwe, njalo labo abasebenzayo bathi abenelisi ukuthenga okumqoka okweneleyo okufana lokudla, izembatho kanye lokubhadala indleko eziningi ngoba kungeneli. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association elwela amalungelo abahlali baleli dolobho uthi izakhamizi zithwele amagabha avuzayo.
Intengo yezinto kayibambeki, izinto zikhwela nsuku zonke. Ama-basic commodities onto esesiwakhangela ukuthi umuntu engelisi ukuthenga othukela omphuphu lokunye nje kokudla ekuseni emiza ntambama akusenelisiye ngenxa yokuthi ngakuqathanisa lesikolo labantu kakungenelani. Nxa abantu bezama ukuthenga ngama-eco cash lawa, intengo yakhona iyamultiplya ngama-percentage athize, iye phezulu kakhulu. Kade kusiba ngcono yokuthi umuntu engaba le cash, uma umuntu nxa ele cash intengo yakhona iyabe ngazanti iphansi. Comparatively nathi qathanisa ukuthi othenge nge-eco cash yena uthenge ngemalini, then othenge nge-cash uthenge, kodwa vele both ways iyabe iveli phezulu intengo yangkhona. Kona ukusebenza khona nokho imisebenzi le engelamabizi ukuthi umuntu uyavuka ekuseni agade nalowo zokoko kade thithile kade 50 cents useyidola kathesi ukuthi ahambe le dolobheni la ozabe lokhu ethengisa konke akuthengisayo, umbe uthengisa imithi yamahuku, umbe uthengisani. Yindlela abantu abaziphilisa ngayo, ngezinye iy'ndlela thile informal economy, abantu baphila ngokuthi bathengise konke abangakubamba bakuthengise.
Umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi eqinisweni imuli eyodwa idinga imali edlula leyo eyo-poverty debtor line ukuthi iziphilise ngenyanga.
Ukuthi umuntu ephile nge-inflation rate ekhona, umuntu ngaze ehole 3,000 bond kathesi, impilo yakhe ayisanelisi ukuthi ephile inyanga yonke. Khona ukuthola bebopha abantu besithini inflation izakhwela ukuthi noma ungaze uhole 4,000 emonthi uyabufana lokuthi ubulawa yindlala. Hayi 1.8 asibongukukhuluma asomali lezi, imali nje ongayinika umntwana esiye esikolo abuye iqedi.
Umnumzana Dube usola ukumiswa kokusetshenziswa kohlelo lwe-cash in cash out olokuthengiselana imali okwenziwe libhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe, udaba oluphikiswa yinkampani ye-Econet emthethwandaba.
Khonaphana kufana lokwenwaya ikhubu ungakhangela ukuthi okubangela ikhubu kuyini. Ukuthi kube le cash in the cash out akutsho ukuthi ungakuvala khonoko imali sizaba nesisindo, ngoba lokhana bekuncede kuthini kunje uzakufuna ukuthumezela kumbe ngumfana enkomo ekhaya uyabe ufuna ukuthola imali yakhe ne-cash. So bukwanisa ukuthi ukheshe in laye ekheshe out ngala thola imali yakhe lana layo, ngoba yayebezama ukuthi athenge kunjani kulesi sindo into yabe efuna ukuzithenga. Kodwa kathesi nxa sesithe sikuvalile khonokuyana kusho ukuthi seziphilele izweni vele ngelamali, ngoba imali yangikhona ikade sithembona la ama-cashback lana ukuthi ungathenga la igrosari ethe xaxa bakuthibukusucela laphana imali ethize lokuze ugade umjova, ngoba phela umjova kawugadwa nge-eco cash, umjova kawugadwa ngokuswayitshwa. Lezinye izinto vele esiyabe sizifuna empilweni kawusoze ukuthi uzahamba mbe kade ezifuna ukugada ngiye ekhaya kithi enkaya angikuze ngihambe ngifike ngi-eco cash endiniswaye. Bazakuthi ebe bafuna i-cash ngoba labo befuna ukuthi bayethenga amanye amaphathi. So khona kuyazi ukutho yebo ye singathi kumbe kungavala okade kukhona khona ukugama, but kayisikho okuzalungisa umkhonomi khonokho, ngoba umkhonomi vele kawubulawa ngama-cashin la ama-cash out. Ama-cashin cash out abevele khona even ngesikhathi sama-US dollar. Into eqakathekileyo kakubiswe imali elesi sindo elizweni. If it means yajoyina irandi lakhona ngale kibo-South Africa bakhona ompesa vele kakusuke ukuthi yinto eqalisa kathesi lapha, even ungahambe kwamanye amazwe sele kukhona khona ukutransfer imali ngamafoni and so forth, cashin and cash out. Kodwa kakuzake kwaphambanisa imikhonomi yamazona lawa. So thina kinto kwenza kube njalo ukuthi kukhona fundamental in terms of economics okurongo okumele kulungiswe.
Kodwa umfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu uthi kufanele abantu makhaza kanye labo somabhizimusi bencedisane lehulumende ukulungisa umnotho welizwe kulokuphambanisa inhlelo zakhe.
Uhulumende angazangezeleli imali iholo lezisebenzi, abamabhizinesi abagangileyo bazakhuphula futhi intengo yezinto esizithengayo. So kakuyindawo kuthatha ukuthi sonke esihlalelini phansi ku-round table engukuthi mina i-broad based national dialogue sikhulumisane wena sivumelane ukuthi ilizwe lethu silakhe njani. Omabhizinesimeni bayekele ukugilimbani lobusela, ngoba kangikuzwisisi ukuthi kwenzakala njani ukuthi okay ayewodisefa i-SFA kuwathethwa yi-mark egoli azoyithengisa nge-$100 kodwa abantu abayithengisa e-street bayithengisa nge-$30. So kukhona ukuganga okunye okuthiwe okwenzakalayo okufuna sihlale phansi njengesizwe siqaliselini ukufaka ilizwe lethu phambili sele ukuba labanye abafuna ukuthela ithebetshebe ngoba bengobabonaka bayisiba ababusayo sonkeni siqaliseleni ukufaka ilizwe lethu phambili sihlaleni phansi sikulungisa uhulumende yedwa akanelisi ukukulungisa amabhizinesi ayavoca abepolitiki bayavoca sonkeni kuthatha ukuthi sihlaleni phansi silungise ilizwe lethu.
Embikweni wakhe obalulekileyo o-State of the Nation Address owethulele ilizwe namuhla, uMongameli Emmerson Mnangagwa uchasise inhlelo ezithile uhulumende azisungulayo ezokuthuthukisa umnotho welizwe kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu ezokulima kanye lezokuvuselela amafekithali.